Ekhuluma lomsakazo weBloomberg leviki kwele South Africa. Umeyo Johannesburg umnumzana Herman Mashaba usole abakwamanye amazwe ikakhulu abangena elizweni ngokungekho emthethweni esithi bagcwala kakhulu eJohannesburg. Lokhu uthi kwenza kube nzima ukuthi athuthukise leli dolobho alenze lihlanzeke njalo linothe okwedlula wonke amazwe e-Afrika. Ubuye waphinda njalo kwethesa abakwamanye amazwe laba umlando wokuthatha izitezi ngodli bahlale kuzo ngokungekho emthethweni.
We've allowed our country to have open borders, porous borders. We now end
sesivumele ilizwe lethu laba lemingcele evuzayo. Lokhu sekwenze ukuthi ubone izitezi sezithathwa izigebenga, sekuthengiswa izidakamizwa lezocansi. Iqiniso ukuthi idolobho leJohannesburg ngeke ligcine abantu abangelancwadi ezisemthethweni, kungakhathalekile ukuthi bavela ngapi.
UMashaba utshele iBloomberg ukuthi usola njalo logada lwendaba zasekhaya ngokwekela bakwamanye amazwe laba bezingenela santando emingceleni. Uthi aluba kuyenzeka idolobho leJohannesburg beliza kuba lamajele alolodwa. Nyakenye umnumzana Mashaba uthe abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba selizweni abasedolobheni leJohannesburg yizigebenga okufanele zibotshe zibuyiselwe kubo. Lamazwi alandelwa izehlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe eJohannesburg lePretoria. Umphathindaba wendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba waphumela ubala esola inkulumo lesithi lobanje uhulumende engavumelani lokuthi abantu bangene elizweni ngokungekho emthethweni akulunganga kwethula inkulumo ezingatshotshozela uhlaselo kwabo. Langamazwi uGigaba abuye wayethula futhi emhlanganweni osanda kuqhutshwa obukhangela imithetho yezokungena elizweni emitsha efuna ukwethulwa uhulumende.
Even in the midst and context of the tensions we have recently recurrently faced between local and foreign national
communities, loba siphakathi kokufuthelana kwemimoya esikubone kusenzakala phakathi kwezizalwane zakuleli lezakwamanye amazwe, silungisa lolu daba ngendlela eqondileyo, hathi ukuyilungisa ngendlela elombono omfitshane leyokufuna ukubukwa njengalokhu iningi lezinye inkokheli zombusazwe ezifuna ukwenza ngayo.
Kulezinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eJohannesburg, iningi labo yibo abahlala ezitezi emalokishini eHillbrow, Berea, Uvalle lenziki nedolobho lapho ababhadala khona amaqubaquba emali yomthelo wezindlu. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabena uthi kusobala ukuthi inkulumo kaMeya ayilabufakazi njalo ngeyomuntu ozonda ngenhliziyo yakhe yonke abakwamanye amazwe.
Tina siyamangala into ekhulunywa nguMashaba uMeya weJohannesburg ngoba eqinisweni kasibazi abantu baseZimbabwe abahijacka ama buildings. Into esiyaziwe ukuthi manenga amaZulu ahijacka ama buildings edorobheni leGoli. So lokho ukuthi bese kuthiwa abantu ababuya ngaphandle baba hijacka ama buildings akuqondanga.
Kusenjalo inhlanganiswa esiphikisana lezenophobia sesihlele ukutshengisela eJohannesburg kwenalinyanga besola izehlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe ezenzakale ngo-2008-2015 lalo nyaka. Melesudo 7 eJohannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.